So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Sakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 27 kulwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini kulelo lizwe, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo ekulungiseni umnotho welizwe. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela.
Wengagula basibabona nje befly amaframe achina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe.
Udaba lokususwa kwenduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo.
Yebo, Douglas Dumisani Ndweni, isicino sikababu uNdweni uKhayisifuba, uNjola, uMadama, uThwala Bisa, uMputi Yamahlathi, isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu umuzi kaMdlali abahloniphanga amasiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo. Lokho kuvezwe nguSenator James Rist, umgcinisihlalo wekomiti yedale leSenate yeMelika ebona ngeziphathelane lamanye amazwe eye-US Senate Foreign Relations Committee embikweni ewethule enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama. Ikomiti le ithi kufanele uMongameli Mnangagwa alwisane lenkohlakalo njalo asungule inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe okuzaqeda ukuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Isicelo lesi silandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors izolo bekhonona ngokuxotshwa kwabodokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane. Uhulumende uxotshe odokotela laba isithi bakhalale umsebenzi ngaphandle komthetho. Embikweni ewethule izolo, inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela laba emsebenzini njalo abengezelele iholo ukuze amalunga ayo abuyele emsebenzini. Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu lokho kuchiya umomo ezibhedlela usomubi kakhulu. Kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Umumo osezibhedlela kawumanga kakuhle nje ngoba singakhangela eminye imifanekiso ekade ilokhu isabhodabhoda kula esingayithi ngama-social media nje, ayibukeki kakuhle njalo ukuhamba ukuyazibonela wedwa nje kukutshengisa ukuthi izibhedlela zalapha eZimbabwe zonke ngokwanda kwazo azisasebenzi njalo akusela ncedo olutholakalwayo nguZulu. Lokhu nje yinto ebuhlungu kakhulu ngoba thina abaningi balapha eZimbabwe siphila ngokwelatshwa ngabodokotela laba njalo siphila ngokwelatshwa ezibhedlela lezi. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende yena uzimisele ukuthi angathathi lutho angazi thathi any step ukuthi alungise nenkinga ngoba yena oyengagula basibabona nje befly amaframe machina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe ngoba lapha kukhanya vele sokubulawa umuntu wonke ogulayo nje esingayithi ngawe silungi yi-silent genocide, yinto into esiyenzakalayo lapha ngokusweleka kukahulumende ukuthi alungise lolu daba.
Lungalungisiswa njani lolu daba Nyoni? Uhulumende kumele aluphathe njani?
Ukulungisiswa kodaba lolu nje into elula kakhulu, into efunakala ukuthi uhulumende azithobise njalo azehlise, abuye ahlale phansi nezisebenzi zakhe baxoxisane ukuthi udaba lolu lungalungisiswa kanjani. Uhulumende njalo aprioritize izinto eziqakathekileyo ngoba imali ayidlalisayo ethengela abantu ama-chicken ini nama-chicken slice kanye nokuyenza ama-matcha anti-sanction nokuthenga izimoto, imali ayidlalisayo leli esekela ukuthi aholise odokotela ukuthi bathole umholo osebenzayo. So uhulumende wethu ulaloyo esingawathi ngama misplaced priorities ukuthi uqakathekisa into ezingelangqondo, asuke agike bese sithi kanamali yokuholisa odokotela kodwa imali yokudlalisa lo mali yokwenza into ezingelangqondo enayo njalo eyithola. So uhulumende into akumele azenze uyazazi sibili, but ukuthi yena akafuni ukuzenza ngoba ngazihluphi ngoZulu, kalani nokunakezela ukuthi uZulu uphila kanjani ngoba yena uhulumende okwakhe yikutshontsha kanye lokuthatha izimali befaka esikhwameni zawo bebulala ilizwe ngokuthatha umnotho wonke besenza intando abayabo abayifunayo bengenani nokunakekela uZulu ukuthi uZulu uphatheka kanjani kumbe uZulu ugcinika kanjani.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungamili inkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesiphatha imandla zikahulumende ngalolu daba. Udaba lokususwa kwenduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo. Induna zathatha isinqumo sokuthi umnumzana Ndiweni amise umsebenzi ngoba engasezibulo lakoNdiweni. Ngempelasonto enye indodana kaNdiweni umnumzana Douglas utshele iphephandaba leThe Sunday News ukuthi umnumzana Nhlanhla yamaNgwendiweni ungenisa ezombusazwe kudaba lolu yena engayisilo izibulo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Douglas Ndiweni ekhuluma lentathela izindaba zephephandaba leThe Sunday News.
Mina ngihlale nomdala njengesicino, yimi uDouglas Dumisani Ndiweni, isicino sikababa uNdiweni uKhayisa ubaba uNjola uMadanga uThwalabisa uMputi yamahlathi. Isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu abantu abathile umuzi kaMdlala abahloniphanga amasiko. Amasiko akhona, akusiko ukuthi amasiko awasekho, amasiko akhona. Abanye bayathatha indlela ukuthi nje baphume emgwaqweni bangene kuswini kodwa indlela ikhona beyazi indlela. Indlela iyathiwa ngukhokho lakhathi esilathi singedlula siyathiyela ingane zethu indlela yobukhosi, indlela yangakithi kuluhlazo njengoba sikhuluma kunje okuthi umnewethu uNhlanhla uFelix simazi enjalo sakhula sonke. Awula nto engaziyo ngayo ngumnewethu kodwa saba nokumcebisa ngokukhothama kwaMdala ukuthi into ngale wena osuyilalamela ayisiyo yakho isinto sakithi. Into ngale ilomnikazi, izibulo kababa likhona uyaphila uJoram Thambo Ndiweni.
Lawo ngamazwi kaMnumzana Douglas Dumisani Ndiweni. Silokhu sikudaba lunye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli semuli yakoNdiweni, uMnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni, yena othi uDouglas wake waba ngukhansela webandla leZANU-PF angabe esetshenziswa libandla elibusayo ukususa umfo wabo uNhlanhla esihlalweni. UMnumzana Ndiweni uthi uJoram okuthiwa kufanele abe yinduna laye kayisilo izibulo.
Isiqiniso leso ukuthi okuyokuyizinto akukhulumi hayi ubani mncane lento ezikhanyelayo ohlangiswa izali ngoba kulilunga lezali baneproblem ukubhutisaphila ekhansila wezali. So ngaleyo ndlela vele mina kangifuni because kungatetshanga loshanya kukayifuna kungabonakali nje kuba ezibantu ohlanyayo kuba iphakathi kwalaba bantu yikho nje ngadiileli zibulo likabhuti uKhayisang Mashabezulu ukhona uyaphila usendaba zinduna uhlale khona ngikhaya onguyo ingqabuto nxa sakhuluma ngokuthi sifuna ingqabuto nguye loo Jafu Mashabezulu uJoram kaseyefestibol so lumfana okhulumayo ngiyazikhulumela akufunayo ngiyayazi unina wabukhona sibuye kumhlansa ngisibe nina kwenze ngingekho bosa abantwana bazalwa ngumasuku so lumfana osiimuli asitele kumbekatshela uhlala ukuthi imbuli yakhona akhuluma ngayo.
Manje nxa sikhangela lona lolu daba lumi ngapho kwakathesi, induna yona yamiswa yini kumbe lokhu isenza umsebenzi wayo?
Hayi, ngisaba ngisebenzele isandla ngakula esinothi umuntu uma esasendwa kumele ehlale hearing atshele ukuthi lecala leli naleli naleli fo mina ngizenzisa icala lokuthi umuntu ngasifestibheni kuthiwe licala ukuthi ngubani bona laba abakhulumayo bangubani kathi kwendiweni bake basiselethini emagumeni akwabo sizokhulume ngobuke kubuduli kwabo azikazisike khona induna ibekwa ngabantwabo ibekwa ligunga singasesilungekumhlansha endikasirizeni.
Kodwa yena uJoram le alikhulume laye yini njalo uthini ngadaba lo?
Asikaze sikhulume laye ngayekhuluma lapho nalapho nathi asimangalisi ukuthi aye ngafuni ukukhuluma lefemilini embazini sengingake atshiye thine obaba abancane eceleni ngayo unini omzalayo bazakhulula iJoram is almost 46-47 years engekho kuyena abakhuluma khona.
Lo Mnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wakoNdiweni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhangele ezi indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, uMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhulumisana labatsha enkundleni yeRimuka Stadium eKadoma lamuhla, njalo kukhangelelwe ukuthi bazafika inkulungwane ezingamashumi amabili lenhlanu 25,000 abazamlalela. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphatha ukukhuphuka kwentengo yampahla mahlayana kanye lokugcizelela ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho luka-2023 MLA ibandla leZANU-PF. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Khona manje nxa kuza strike la ma senior doctors sokunzima kusekho kuhle nxa kungavuka kugule umntaka president bamthwala bamhambisa eSouth Africa bamthwala bamhambisa ngaphandle kwamazwe. What about laba abantu abakhona abasezibhedlela khathesa abagulayo? Akula muntu obanakayo nxa odokotela bestrikile ngabi le ndaba ukuthi hayi wothi nizame lapha bahambe bayelapha abantu. Umuntu ozikhangelela yena le mili yakhe ukuthi as long as yena edlile, as long as yena ethole yonke into, bona khona ngale ngaphezulu bayadla bayasutha bayizinothi, kodwa abantu phansi la bahawula abantu bahlupheka abantu bayafa nsuku zonke abantu balambila kula kudla lilizwe bani lona lelo linjalo
hayi lubaba akasuki akasuki shemu
ngama 50-50 lawa atholakalayo kwenza ukuthi abanye omama bagcinise bangasazehlisi ngaphansi kwamadoda kodwa ke siyabongela nje amazwi omama labo njengabantu bedaliwe uNkulunkulu bafanele ukuphathwa kuhle ukuze kutsho nje iBhayibhile ukuthi omama bazehlisa phansi kwamadoda lawa amadoda abathande omngabo labo mina ngikhuluma nje ngobaba ondlovu selupane esigabeni semalungu kuwadi 17 ngaphansi kukakhansili usiduduzile
nangusibanda sibuswa ngabantu abangani kabafundanga ngabathi balweli lizwe but ukusiphatha kwabo bayakwazi ukuthi ungene embusweni kabazange bevotelwe umuntu yikho besithwalisa nzima kanje yonke into yakhwela ifiweli ukudla angikwazi ukuthi ngabantu abanjani ngiyabonga
amalungelo abomama kungaba ngcono sizitshayele thina abafazi bethu abanikazi kulokuthi bayotshaywa ngabantu bomthetho abayibouthwana bakhuluma ngokuthi bagcinwa abafazi bona bafuna ukutshaya babanye abafazi thina abafazi bethu sihlezi laba sibatshaye siyakhuzana ngabe siyabahlupha ngabe bayasuka behambe bekibo ngoba babotshelwa ngemzini yakibo lapho abayendele khona abafazi abaningi abangekho ekumendweni ngenxa yokuthi angabona kunzima uyasuka ehambe ngiyabonga umakhesi
sanibonani akufanelanga ukuthi sithi siphakathi kwincindezelo kahulumende kanje bese sikhanya lathi sezikhuphula ezitheni just because uhulumende osiphethe azimthandi leyo kuyi-decision embi kakhulu ngoba babulala uZulu siyabacela osomabhizinisi le government siyicela kakhulu ukuthi ibe le price control kuwonke usomabhizinisi okhona elizweni okhulumayo yimina uPrince wakwaNdlovu lapha ngase South Africa manje
kumalungelo abomama labo mama lingiyalandeli kakhulu khona ukweli kutshelwa okunye lisuka lani kuthi imizini ngokuthi ungatshelwa lokhu namhla suvuka usithi umthetho utheni suqalisa ukurodela umngakho kufuze ube kwazi ukuthi loba kuthiwa loba kuthiwani ungaphansi kwakhe angakube 50-50 lo mngakho even abantwana babizwa ngobaba wabantwana kuyenzakala uthi usuzwe umthetho nalowo usudelela okokuthi usayangaphi awusungenze lutho umthetho ukhona onkwana kuyahlukuluza kubaba obaba bakwanisa ukwenza njabo mamuni zakichima emapoliseni ugcine sesilwa ngemapolisa akusebenzi futhi ukuripota kukababa uzothiwa nobaba abanye basemajeli sikhuluma so kwathiwa nabarephile barephile umuntu okhonjiweyo khonjiwa sibili edingwe waza wakhe ukuluzwa ngumuntu inkazana emdinga ize ethi kanti ngenzeni selandelele kakhulu ekugcinene yobotshwa nalwana umuntu yabona ukuthi obaba ba-abuser kakhulu kulabo baba kathi sabasemajeli ukuthi iqiniso ngeqiniso uthole ukuthi ubaba lokalacala otherwise wabhadala kungabana abathengisa imizimba ekugcinene gcine zetshintshile ethi hhayi ngirejiwe izinto kufuze zibe balance ningakhangela omama bodwa obaba songathi asubantu kodwa ukucinini uzasuthwana umama uyahlukuluza kodwa ubaba esebenza nzima esebenzela umama ungambona esebenza yena ubaba engasebenzi imali izaba le nkulumo engingaya ngibo kamfazi kufuze bebekwazi ukuthi bangaphansi kwabo kwabobaba babo abantu ababathatha ngakibo imithetho abayitshelwa ngibo ukuthi ihlonipha umkakho ungaphansi kwakhe ndifuna ukulingisela amakhiwa thina singabantu abamnyama siyazibulala thina ngokulandela imithetho esingazalwa ngalayo ungathethiswa indoda yakho usungavuka usiyatshela abantu ukuthi yena mntu nte akusebenzi lokhwana uzahlala uthwele ingubo uhamba kula ndoda ehlala nomfazi ophikisana layo nama ngimfuni sibi angaba ngcono ehambe kibo angayala ikurabe iyagcina sesisilwa khona funa umfazi odlalelayo ungaphansi kwami ngoba yimi endlobola yimi engimdingela ukudla imihlala labantu abami uright uyangizalela ngiyamhlonipha but kufuze engilalele enga donsi kudla ungangani elandela lokho oye okwamahulumende phezulu le phezulu va right ngoba bafazi bakwane sokhamba kwamanye amazwe besiya yenza meeting owamufaze reserve ngathi esuke kwenye indawo enjiye uyabe siyanga uhlala ekhaya kuphela akala degree ayihambisayo ukuthi uyalingana la mesiyanga angazwe inhlanganweni ezokhona kunkulumo ezikhulunywayo uyabuya lazo ezijhiye phandle kwekhaya. Ngiyabonga makhe.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani le enelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithanda njalo ukuxolisa kulabo ande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook ukuthi lamhla hayi asilive streami. Kodwa sizaqhubeka ke ngokulive streama kusukela kusasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uphenyo olusanda ukuqhutshwa ngumanyano weUnited Nations luveza ukuthi inani labantu abathelelana igcikwane leHIV selehlile kanye lelababulawa yilo mkhuhlane. Kodwa elokuthelelwana okutsha okwama new infections liyakhuphuka kwamanye amaqembu abantu, kukanti inhlelo zokulwisana lalomkhuhlane sezizinengi. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zePalestine zifolile izolo eWest Bank zisola uhlelo lweMelika oluphathelane lamaJuda. Bachise amathaya kanye lesithombe sikamongameli Donald Trump weMelika ebesigqokiswe iflegi ye-Israel. Kodwa amapholisa abathele ngentuthu ehitshayo abafolayo kwathi ama-rockets amabili adabuka e-Israel adubuka e-Israel esuka eGaza. Namhla kweziphathelane leMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loNkosazana Sibusisi Wedube osedolobheni leMinnesota khonapha eMelika okuhlelo lweInternational Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. UNkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso yeNational Youth Development Trust usichasisela okuningi ngempilo yakhe.
Hayi hayi kukhona kuhle eMelika, hayi kuhle kakhulu. Ilizwe lithuthukileyo, mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthi uzulu akwanise uhamba lula, isithi transport system yabo. Kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngapi ngemali encane phansi kakhulu, ngoba kulezi timela zakhona ezigadwa wonke umuntu, noma umuntu ovela osebenza ngapi nongasebenziyo. Kuyenelisa ukuthi esebenzisi i-public transport, abayithi i-public transport, indlela zokuhamba nje usiya usuka kule indawo usiya kwenye indawo. Kulula sibili, ngibona kukuhle, ngiyakuthakazelela. Enye into engithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lomuntu uyavunyelwa i-opinion yakhe. Wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho ungavinjelwanga ngumuntu. Izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi kuyathengeka, intengo zakhona ziphansi, ikakhulu ekudleni kuphansi sibili kuyaphileka. Engani ngangikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo, ingani ithe phezulu zempilakahle nje, ngani kuyabiza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina emvela khona e-Africa. Kodwa okunye nje hayi kuyabukeka and yeah.
Manje sesikhuluma ngokudla, kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isithwala kumbe indlela imbida ephekwa ngayo ekhaya lokunye nje okuthiyetshiyeneyo?
Kukhona okufana lokwekhaya ngoba kulama-Somali, kulama-East African lapha e-state le kuthiwa yi-Minnesota. Kukhanya ngama-early 90s kusekule mpi e-Somali abafika abaningi bafikela lapha, babaletha lapha, belethwa as asylum seekers balapha. So bakhona kulama Kenyans, kulama Eritreans, kulama Somali. So mina nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu, kuthenga impuphu, ngihamba kuma Somali shop ngiyethenga imbida bale balo wabo bayithi kale iyahambelana le chomoliya le kovu esidla ekhaya. So ukudla kwabo hayi kumnandi okunye. Okunye ngathi ku overprocessed kuchiyana ikho kuchiyana kwakhona lo ekhaya. Kungani ku ukudla kwangkhona ku too much ku overprocessed akufanani lokwethu thina eZimbabwe sidla ukudla oku natural. Okulokudla konke phakathi.
Kodwa endabeni zokuzilibazisa ke uyabathola yini abavela eZimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi.
Yeah, lapha ngiyakuthakazelela kakhulu ngoba i-program le Hubert Humphrey Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe. So abeZimbabwe bakhona nyana. Balutshwane kodwa ku-state le sengabona ukuthi bakwamanye ama-state e-America. Lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezishiyeneyo njengokuyangatsho ukuthi balamasombali, kulama-Eritrean, kulama-Indian. Ku-program yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni ashiyeneyo. And ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe. Ngiyakhanuka kwesinye isikhathi ekhaya but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelise ukukhuluma labantu abasekhaya.
Lo ngonkosazana Sibusiso Dube okuhlelo lo-International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxelayo eseMinnesota khonapha eMelika.
Namhlanje yaqhuthu moya uthandaza Nkosi yami yacela ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
anifune
anifune yami
ndlela
mayiphele intando yami
hambe
manihambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mihla
kanye
nawe Nkosi
anifisi
anifisi yoni mfuyo izeke mi Nkosi
nicebile
nicebile hela kunu nga ugini Nkosi
anifisi
anifisi yoni Isegimi Nkosi
nicebile
nicebile hela kunu nga ugini Nkosi
kanye nawe
Nkosi
manihambe
manihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi nomindlela inohlupho noma inde Nkosi noma iya ekolkota ngiye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
ilungile
lilungile.
Yebo ke umculo we Men of Influence besithi kanye nawe singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini ngakho kufanele ukhulumende kamongameli Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhala lomsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.